Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Abala umsakazo omele bona abantu. Abantu bale umsakazo ethi ukuvela eHarare kuphela. Abantu bangapha kuloni hlangothi umhlubulo waleli lizwe. Abala nhlelo zabo. Izinhlelo zifana nezempila kahle, ezokulima ke.
Amankampani amabili adinga ilayisensi yokusakaza kobulawa lamhla abalisa iSkies Metro FM leSkies FM avele phambili kohlangothi lweBroadcasting Authority of Zimbabwe.
Bayi-MDC ngokwabo ubona labo bantu abakhuluma le ndaba zekuthi hey kusekule inifaction ifuna i-regime change. Bonke bayayifuna i-regime change, umnangagwa bayayifuna i-regime change, bona bomjuru labo bonke obogumbo bayayifuna i-regime change, kabasamfuni uMugabe.
Izakhamizi zedolobho leHarare zikhuluma ngokwenzakala kubandla leZANU-PF.
Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa uthi inani lababulawa ngumkhuhlane wemalaria liya liqansa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amankampani amabili adinga ilayisensi yokusakaza kobulawa lamhla abalisa iSkies Metro FM leSkies FM avele phambili kohlangothi lweBroadcasting Authority of Zimbabwe kobulawayo ilukhombisa ukuthi kungani efanele ukuthi aphiwe imvumo yokusungula umsakazo wecommercial radio station. Umsakazo lodumo omnumzana Ezra Chisas Banda ubemele umsakazo weSkies FM njalo umsakazo weSkies Metro FM ubumelwe ngumnumzana Khonti Mhlanga lo mnumzana Qhubani Moyo. Abemisakazo le baveze inhlelo abakhangelele ukuzisakaza bengaphiwa ilayisensi njalo babuzisiswe nguZulu kanye labebhazi ngokuthiyeneyo okugoqela lapho abathola kona imali kanye lokuthi imitshina yokusakaza balayo na. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo ixoxa lomnumzana Ezra Chisas Banda.
Thina beSkies FM singena emini sahlana nake-ke ithimu kamahoso labanye bakhe, hhayi sabatshele ukuthi kungani sifuna umsakazo lapha-ke kubulawa i-region. Umsakazo oqakathekile ukuthi-ke abantu abalawo umsakazo omele bona abantu. Abantu bale msakazo ethi ukuvela eHarare kuphela. Abantu bangapha kulolu hlangothi umhlubulo waleli lizwe kabala nhlelo zabo, izinhlelo ezifana nezempila kahle, ezokulima-ke, izinhlelo ezifana nebhora, inhlelo zonke nje zokuthi zifundiseke abantu kunye nabantwana ufundise ngamasiko nokuthi baziphathe njani empilweni.
Bazamukele njani inhlelo zenu abekomishini le kanye loZulu nje jikelele?
Yoni commission isithukathukile kodwa hayi bathola ukuthi vele bakhuluma labantu abalolwazi nezokusakaza. Bakubona ukuthi hayi into esikhulumayo bagcina sizilephelwe yimbuzo, babiza ke i-public labo sithi ke ngabantu abaphakathi. Abantu labo abaphakathi akula ngithi lo yedwa osisolileyo, bathaye le mbululu bathi basijabulela kakhulu, bakhala bathi kede ngase yaqala nje ukusakaza namhlanje. Kodwa bakhala ukuthi hayi kumele bahlale bayehlala phansi kuqala bona ngoba bakhetha abafuna ukumketha. Kodwa abantu bakhala ukuthi hayi nika mina u-Ezra-ke i-radio license, bakhala kabantu kakhulu.
Ngendlela elichaye ngayo indaba yenu libona liphumelele na?
Siyenzile konke okumele kwenziwe, sabatshengisa ukuthi izimali zethu zihamba kanjani, sabatshengisa inhlelo zethu zihamba kanjani, sabatshengisele ukubana i-studio silazo sezikhona, sabatshengisele ukuthi abantu basilindile, satshengisa-ke labantu esakhuluma labo-ke abafika-ke 2000 befuna izinhlelo zabo, sababonisa ukuthi abantu bakhala ngalokhu lalokhu lalokhu, konke sibanikezile sabatshengisa. Sengasinida abaseke ukuthi imita kuphela, kodwa-ke intadelo ezifuna zonke sibanikezile, bakhalele ukujabulela lokho, kodwa ngikwazi bese.
Alo-ke ngumnumzana Ezra Chisas Banda, umsakazi olodumo njalo oyisiphathamandla somsakazo weSkies FM.
Izakhamizi zedolobho leHarare zithi kazimangaliswa inkulumo yenkokheli yebandla leZANU-PF yokuthi bakhona kuleli bandla abakhankasela ukuguqulwa kwenkokheli yebandla. Abathi bekuvele kukhona kodwa kungaphumeli egcekeni lanxa eminyakeni yangemuva bekuyinkulumo ebiqondiswe kwabebandla eliphikisayo ele-MDC. Intathe zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe athole izintatheli izindaba izolo isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Rugare Gumbo uthi bakhona ngempela abakhankasela uguqulwa kwenkokheli ebandleni lezanu PF. Umnumzana Gumbo uveze njalo ukuba bakhona ngempela ebandleni lakhe asebephatheke kumisebenzi yokufuna uguqula inkokheli okubalisa umongameli Robert Mugabe. Usole ukwenza kwalaba bantu ethi abenza lokho kuyibo njalo abenza ingani bayamthanda uMugabe njengomkhokheli webandla bona bele njongo yangasese. Kodwa uZulu eHarare uthi akumangalisi okukhulunywa nguGumbo ngoba bekuvele kuyimicabango esobala kunkokheli yaleli bandla lanxa bekungaphumela egcikeni njengalokho sekusenziwa khathesi ngoba beyisesaba. Umnumzana Thomas Dube ungomunye wezakhamuzi zeHarare okhulumisane leStudio 7 wanikeza umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Iliqiniso vele ukuthi phakathi kwezanupifu bakhona abantu abafuni i-regime change. Abantu laba bayaphunga ukuyenza njengani phakathi kwabantu bayamthanda uMugabe kodwa enhlizweni zabakwazi ukuthi vele bona kabasamfuni uMugabe labo futhi bafuna i-change. Bayi-MDC ngokwabo bona labo bantu abakhuluma le ndaba zekuthi sekule inye faction efuna i-regime change. Bonke bayayifuna i-regime change, umnangago bayayifuna i-regime change, bona bomjuru labo bonke bobugumbo bayayifuna i-regime change, kabasamfuni uMugabe.
Uthi uDube lokho sekusenzakala ebandleni lezanu PF yisibonelo sokuba inkokheli isikubona ukuqatheka kokuvumela ukuguqulwa kwenkokheli ngoba umumo ungemuhle okwamanje elizweni.
Abantu laba babenza njengani ngaba bayifuna iregime change belandela uMugabe buphunga ukuyenza ukuthi bamjabulise uMugabe ukuthi bona bafuna iZanu PF ngampela kodwa ngaphansi kwenhlizweni zabo bafuna ukuthi kube le regime change, bafuna ukuthi uMugabe ahambe, sebafuna labo ukuthi kube le change. Bayakuzwa ukuthi sokuchisa lapha eZimbabwe ngoba ngenxa kaMugabe, so bafuna ukuthi la yahambe.
Lokho kusekelwe ngumnumzana Jabulani Mkhwananzi laye oyisakhamuzi seHarare.
Eqinisweni mina kuyandaniswa kaze okokuqala sidinga iparty ebambeneyo bona ngabo mina ukuthi bahamba ngedirection efana na A1. Okwenzakala khathesi it means silenyoka i-1 lamakhanda amabili, meaning izingqondo ezishiyene already. Kumele beqale belungisise indaba zabo bona bodwa first, then bese ubuya kithi bezodinga i-support yethu, because okwakhathesi ngibona ngazathi mina andilaphathe engangimela. Nxa omunye umuntu nxa kade before bekhuluma ngokuthi laba bakhuluma nge-regime change khanya kwasonto into engekho right, now yiwasebekhuluma ngayi-regime change yakhona.
Eminyakeni yangemuva ibandla lezanu PF yilo ebelichumayela ivangelo lokuthi izitha zikamongameli Mugabe ngabe bandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai ngoba beqhuba imikhankaso yokuguqula inkokheli yezanu PF kusetshenziswa indlela yokugenqula umongameli Mugabe i-regime change. UZulu weHarare uthi osekumangalisa yikuba seziqondana zodwa lezinkokheli kuzanu PF kusetshenziswa inkulumo yinye ebikade eqondiswe kubandla le-MDC ngaphambilini ethi bekumgceke ukuba bebevele bekhona kunkokheli ebevele ihlezi ifuna ibe khona leyo nguquko kodwa isesaba ukuphumela egcekeni. Uthi uZulu inkulumo kaGumbo yokuvuma ukuba bakhona abafuna kube le nguquko ebandleni lezanu PF kuveza sobala obevele kusaziwa ngabanengi ukuba ibivele ikhona limicabango njalo kungabamangalisi bona njengabantu makhaza elizweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyatwa uthi inani lababulawa ngumkhuhlane wemalaria liyaliqansa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo ezibalisa ukusilela kwemithi, ukonakala kwemigwaqo lapho umuntu amele asiwe esibhedlela lokungelapheki komkhuhlane kwesinye isikhathi. Esethula amazwi akhe ekaloma emhlanganweni owenziwa kanye ngomnyaka wokuhluza okuhlaziya lomkhuhlane, umnumzana Parirenyatwa uthe uhlangothi lwakhe luzethula ugwalo oluleziqondiso zamabhizimusi lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphathise njani ugatsha lwakhe ukwenqabela umkhuhlane wemalaria. Isiphathamandla salolu gatsha eMaswingo uDokotela Sifa Sichakadia utshele lumhlangano ukuba abezombusazwe labo bayaphambanisa ukwabela uZulu odokotela kunye lemithi bedinga usekelo. Studio 7 uqoxelo wake waba ngummeli weWange North edalela eParliamente umnumzana Thembi Nkosi Sibindi othi lanxa isigaba sakhe sihlala sihlaselwe yilomkhuhlane lonyaka kunganeno.
Akathesi ukuthi kulonyaka umqando khani idonse kakhulu. Kadinga kabi nengi kakhulu kodwa khona iqalisa ukuthi ibe khona emalaria. Sibalwa nje laphana nalaphana nje abantu bekhala njengafika esibhedlela nesithi hayi abantu somele baqalise ukulimuka kuphela kakhulu ngomkhuhlane wemalaria sokhanya sokuqalisa njalo after umqando.
Abantu bayazivikela na?
Ya, ukuthi uyabona indawo yefolosley indawo etshisayo kakhulu. Ukuzivikela kwemalaria ukubana ube nalokhu ongamanethi phela kokulala ezivalele ukuthi kungalunywa nokuthi futhi ulale ungumuntu lwana ovalileyo amawindi ukuthi wangeni mosquito. Manje phela ngiyakwazi indaba yakithi leyatshisa kakhulu so abantu especially abantwana balahla ingubo nxa kuyukuthi benganikwanga ama mosquito net ibahlasela kabuhlungu malaria. So kumele ezibhedlela lapha eminyakeni eminingi kwakubona kulala ama organization ama NGO babhode benika abantu ama mosquito net esingakakuboni khathesi lokhe kuqalise ukutshisa nje kwenyanga yena leyo. Ababonakali kumba khona kumbe azaba khona sikwazi kodwa sikhona ngani ngaba yingozi kakhulu kubahlali bezitherofo.
Singathini nxa ukhangele imizamo kahulumende yokwenqabela umkhuhlane wemalaria ungayincoma na imizamo?
Ngingakutshela ukuthi uhulumende ukhona ngebizo kulindawo kathesi singasikhuluma ngoba uhulumende ukhanya kalayo ilimali yokuthi khona engayenza engancedisa abantu. Kweminye iminyaka kwakukhanye but kulezi nsuku kukhanya sokusiba nzima ngoba lezi bhedlela zangikhona phela.
Lo ke ngumnumzana Thembi Nkosi Sibindi owake wamela iWange North edalela ePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls.
Inhloko kahulumende weLesotho umnumzana Thomas Thabane wabalekela kwele South Africa ngempela viki esithi ibuthole lizwe lakhe lifuna ukumthathela umbuso ngodlakela. Ubekhangelelwe ukubuyela kwele Lesotho lamuhla ngemva kokucutshungulwa kwalolu daba ngumanyano weSADC. Kodwa isikhulumi sakhe sithi lokhu akusoze kwenzakale ngoba kungakabi lokuhlaliseka okupheleleyo kulelo lizwe. Umnumzana Somanyane Nsekele utshele umsakazo we-AFP lamuhla ntambama ukuthi umnumzana Thabane ulokhu eseJohannesburg kwele South Africa. Umanyano weSADC usuthembise ukuthi uzathumela umlamlankunzi kanye lelinye iqula kwele Lesotho ukuyakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ezigoqela umsekeli kamnumzana Thabane umnumzana Motshetho Metseng okhokhela ibandla leCongress for Democracy lona elikuhulumende wemanyano lelikamnumzana Thabane ele Basotho All Basotho Convention. Ibutho leLesotho lona liya kulandula ukuthi selithethe umbuso ngodlakela lisithi belithathela amapholisa izikhali ngoba ifuna ukuncedisa abakade beqoqa ukujengisela esigodleni salelo lizwe iMaseru. Isikhulumi sebutho umnumzana Nhlele Ntoyi ukugcizelele lokho kungxoxo ayenze leStudio 7. Amapholisa ayabikwa esebela umnumzana Thabane ukuthi ibutho lisekela umnumzana Metsing. Umgcini sihlalo umanyano weSADC uMongameli Robert Mugabe ubethumele iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe kwele South Africa ukuthi lazo zidingisise ngalolu daba. ELesotho leselake labhekana lohlupho olufanayo kusukela lithola uzibuse kwele Bhilithane ngomnyaka ka-1966. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Siyazi ukuthi nje kunesivumelwano esikhona ezingeni leSADC ukuthi umbuso wamasoja awuvumelekile singakaphumeli nje kuAfrika yonkana nje nala eSADC ikhona imile leyo nto kanti neAfrican Union ikhona imile leyo nto ukuthi umbuso wamasoja awamukelikile awuvumelekile futhi sibonile iSADC ukuthi ke ayizange ibe namandla atheni ekungeneleni ezweni laseZimbabwe ukuthi kuphunywe nesixazululo esibambekayo ekade sibhekwe mhlawumbe abanye abathile abantu baseZimbabwe. Sabona nje isada kungathi kwaba khona lapho eyasilela khona. Kodwa ke singaziki ukuthi bangathanda ukuthi bazibone beqhubeka ngaleyo ndlela. Angikholi ukuthi bazokuthanda ukuthi bayibone baqhubeka ngaleyo ndlela kube sengathi bayahluleka ukuxazulula izinkinga eziba khona emazweni eSadak.
Inkosi eLesotho yona iyabe imingaphi lapho? Ngobani njalo abanye abalamandla ukuthi bengenele kulolu daba?
Inkosi yaseLesotho ingaphezu kwepolitiki. Uma kusiba nengxushungxushu ezifana nalezi kuleli yazwe, iyake ibe ngumlamuli wangaphakathi nje ezweni. Amaqembu ezepolitiki anokugijima aye kuyo inkosi ngokuzama ukuthi isize lapho engasiza khona. Inkosi yaseLesotho ngakubeka nje ukuthi ingumuntu ohlonishwa kakhulu kubantu baseLesotho. Kodwa kuphinde kube khona into okuthiwa i-Customs Union lapho okuyi-South Africa neLesotho neSwaziland. Nako lokhu neNamibia. Nako lokhu kunokuthi kube khona lapho okungenela khona kula amazwe awu-4. Kodwa okuyikhona abantu abazothinteka kakhulu, uphiko olulamandla kakhulu yilo lolu olesadak.
Lo ngumnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku-www.voandebele.com. Thubelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ngiyakhohlwa ke isihloko lamhlanje ku-Studio 7 Live Talk sihlaziya udaba lokuqansa kwenani lababulawa ngumkhuhlane woqhuqho imalaria eZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu kuliviki sixoxa ngomncintiswano wokucecisa izindlu okugudula owenziwa yinhlanganiso ye-Amagugu Heritage International Center. Umncintiswano lo obizwa ngokuthi yicomba indlu ngobuciko osungulwe eMatopo kunsukwana ezedluleyo esabelweni seMatabeleland South ugqitshwa ngeviki ezayo. Sokule mizi embalwa esikhangelelwe ngabahleli bohlelo lolu kuleyo ndawo. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngelanga elikhulu lapho kuza kwethulwa abanqobileyo kuza kwenziwa umncintiswano wokuzicomba ubuso. Izindlu zemaphandleni zigudulwa kusanda ukuvunwa endaweni eziningi zelizwe. Lokhu kulandelwa ngokubalaza okuchiyeneyo okunjengokudweba imifanekiso yezinyamazana, izithelo zeganga, amabele lokunye okuchiyeneyo. Kambe kumele isiko leli lilondolozwe na? Ukuze sihlaziye lolu daba, uKeeps Dube weStudio 7 uxoxele uNkosazana Stars Mathethebe nomfundisi Ray Motsi.
Ukugudula kwezindlu umsebenzi wenziwa ikakhulu khathesi nxa kusebusika kunje. Abantu sebebhulile baqeda bayacecisa ke izindlu zabo. Sasithi thina kuqala ngokubhada, babhada bevala imkenkele yana phela eyabijabulela izulu ngesikhathi izulu lisina. Izulu liyadabudabula imkenke emdulini bese bebhada ke bevalavala. Umama okhutheleyo uyathatha udaka bhadabhada avale. Bese usithi ngemva kokubhada evala lapha imkenke liyana lezitubhu zakhe leziyane ziyabe sezifanjaniswe lizulu abesegudu. gudula. Anga gudula agu mamalo. Kuba kona kukucecisa. Sokusiya ngeminwe lezipho zabantu ezahlukeneyo. Sebececisa ke abesevalaza. Abanye sibona bayafaka amaluba. Abanye bayafaka indiwo. Abanye bayafaka loba lamabhayibhili. Abanye asebelolwazi oluphezulu lokucecisa. Sasize sibone sebefake lamavesi sibili. Ngike ngangena kwenye indlu sibili ngamangala ngathola umama ebhade phakathi kwekhithi esexoxa lobaba khonapho ekhithini nemitho ehlukeneyo. Hhayi kuyinto enhle sibili enye emangalisa, yindlela phela esintwini yokuchelesisa imuli lokuthi ubabevala edorobheni esiza kukefu athole umuzi umuhle.
Ye, nantu udaba ke mfundisi Motsi, ungathini ba?
Kuyabongeka lokhu ngoba into eyenzakalayo ukuthi khona esintwini vele isikhathi njengoba umama uthilo isikhathi sangukhona ukuthi nxa ihlobo isikhathi sehlobo sesisudile abantu sebevulile kulesikhathi sokuthi abomama bayaconcentrate ukuthi balungise iguma so nxa belungisa iguma laphana bayayenzisa ukucecisa izinto ezijiyeneyo. Akula lutho olukhona kodwa mina ngibona ngani into enhle ngoba kwenze ukuthi khona abantu bathande ikhaya labo abantu bathakazelele izinto abazenzayo ikakhulukazi impahla zabo khona phana emakhaya. So mina ngibona ngani into enhle sibili esiyikhuthazayo ukuthi yenzakale kuzasisiza njalo ukuthi abanye abantu bayenelise ukubuyela emakhaya ngoba abaningi sebebaleka kodwa abakhona abahlala emakhaya bayakuthakazelela ngoba kuyatshengisela ukuthi abantu bayajabulela imizi yabo bayayicecisa njalo.
Manje-ke Mathebe, isiko leli ligcinwa njani esintwini njengoba ngazani abanye phela sebengani bakukhohlwa-khohlwa kancane?
Hhatshi, akusikho ukukhohlwa. Abantu besintwini sibili umuntu olosintu noma yakhile izindlu zakhe zamazenge wafaka amaplasta wafaka amapenda abaze bathiya kungela ngitsho eyodwa yokwenzela leyo msingolo yokuthi phela khanye ukuthi sibili isintu sakho uyasithanda ubuzolo bakho uyabukhumbula. Wawuthole kwesisikhathi zimbili kumbe zintathu ezithiyelwe ukwenziwa khonoku kabakulahli wothi sikubeke kuhle lapha duba ukuthi sekunobuvila. Umuntu abesesithi hayi into zakudala engatsho iqiniso ukuthi uzonda into zakudala kodwa sitsho ngoba elivila lokubhada lokugudula lokwenza leyo mtingolo ebimihle izolo. Kakula silamuhla esidlula isidala, isidala besivele sisihle sihle lalamhlanje. Uyayifaka indlu yakho ukuthi iqekele sibili enhloko umangalisayo inkalakatha. Kodwa zibe mbili ikhithi lakho elihle elicecisiweyo kulezi usuku khona dube ngingakutshela ukuthi omama sebengoku sebenemhlolo sebethiya amakhabothi lapha phakathi kwalawo makhithi athola amakhabothi esefakwe kwaze kwathola umduli kwatholwa le khabothi leyo sokufaka ukucecisa imigano izipunu amankomithi eselenga wodwa laphana nxa ungena khona lo mlilo wasavuma ubasekhona imlilo sobaswa laphana sebekubiza abathi ngumasipijana kuthi lelo khithi eligudule labalihle laceciswa phakathi lelo sokusiba yilo lokuthi loba kunabantu bemzini phela sebesiyahlala phansi badle imichanxa yabo badle inopi badle izijeza badle konke okumnandi obekupheka izolo.
Baba Motsi, hayi lapho uyakhuluma sibili umama uyamuzwa?
Uyamuzwa sibili. Okwenzakalayo Baba Dube ikuthi khona abaningi abasaqhakadekise emakhaya. Yikho nxa abantu bengasaqhakadekise emakhaya abanye sebeloja lapha emadolobheni. Beloja lapha emadolobheni abasela sikhathi esokuthi bahlale bagcine izindlu zabo, iguma labo emakhaya. So uyabona vele ukuthi into azisakhambelani, umumo usitshintshile, yikho abantu bangasakwenzi lokho.
Kodwa-ke kungagcinwa njani-ke Baba Motsi?
Hhayi, mina ngibona ngani konoko ubaba uPatricia bangani bayakwenza ukuthi abantu bayenze imincintiswano yokuthi ngubani ongakhwanisa ukucecisa umuzi wakhe ukwedlula abanye. Kuyasibuyisela khona phana ekade sikhona njengabantu abamnyama abathakazelela iguma labo bayathakazelela izinto zethu zesintu esiyasinika very sisindo njengabantu abamnyama ngoba kuyasinika imbali esigxeleyo njengabantu.
Ye Mathebe ngcono uvale khonapho ke ukhulume ngakhona ukuthi kwenya kulabo babo ophathisa nyathi bangani sibe kubambile udaba lolu sebezama ukuthi kugcinwe phele isiko leli ngokwenza imincintiswano etshiyeneyo akungene khonapho.
Ngithi emakhaya ekakhulu enkaya emagushini ngale vele kuqakatheke kakhulu ukugcinwa kwephithi alukafiki lolo hlelo lukaphathisa kodwa vele bona abantu bayancintanisana balemidlalo yabo yokuncintanisana ukuthi ikhithi elihle yiliphi. Ngikhuluma kunje kuyona linyanga njengoba linyanga iqalisile namuhla phakathi kwayo kuzabe kulomdlalo omkhulu kuwadi 20 enkaya ezinyangeni omama bancintanisane ngakho ukulungiswa kwephithi leguma lendawo zokuchithela izibi lezingalane zokugezisela imigani mbokothwa abantu bemagushini njengenkayi ngale bayakuqakathekisa ukulungiswa kwamakhithi sili vele kabakakulahli. Kanti-ke labona babanoje edorobheni siyabacekisa aqinise ukuthi ikhaya likhaya kaligugi kalipheli kalithithuki.
Sibonge ke uGibbs Dube obesethulela uhlelo lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu lapho kade ixoxa khona lo nkosazana Stars Mathethebe endawonye lomfundisi uRay Motsi. Lalelani njalo kuhlelo lwethu kuvikezayo.
Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi yikuphela ifuna ukuzwa kuphuma. Thumelani text message yeWhatsApp loba i-email kustudio 7@voanews.com loba ukusithinta ecingweni kunombolo ezithi 12022059942 likhetho extension 11 lichiye imbiko lemicabango yenu khonapha ukuze siyidlale emoyeni.
Lamhlanje ke silombiko esuthole ngeWhatsApp evela kuShon Nkomo othi lichona njani zulukandaba, siyabonga ukusipha imbiko mayelana lelizwe lethu. Ngicela libingelele uSibusiso Lominenhle Nkomo.
Shayele kahle mfowethu, nasifuna ukufika emakhaya siphilile, asikho ukuhamba lokho.
Hayi, mina ngisebenzi wena lapha, mina ngikhanda imali la.
Phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofu nyehla.
Impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
leyo. Ngofu nyehla, kathesi.
Iqakathekile imiphefumulo yabantu. Iqakathekile imiphefumulo. Iqakathekile imiphefumulo yabantu. Iqakathekile imiphefumulo.
Khuluma la zomukazikhali oshayela edelelo esengathi akazi ukubana kukhona ukufa emhlabeni. Wesengathi uyasha mukazikhali uzosha. Azoyendosa ilayisensi yakho.
Yakhe wedriver. Kati vele wendu chafeni na. Hamba kahle nje.
Hayi ke sesisemaphethelweni ohlelo lethu kodwa singeke hlukani ngesikhangele ebezikhokhela.
Amankampani amabili adinga ilayisensi yokusakaza kobulawayo lamhlanje avele phambi kohlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe.
Umphathintambo wezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa uthi inani lababulawa umkhuhlane wemalaria liyaqansa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje livalelisa. Igama lami nguChris Gande, lilale
lo sithandekile mhlanga sikhonapha eWashington DC.